esikubona ukuthi amabandla ezombangazi base sebedlala ngohlelo ukuze sitsha okube sina sivele sijilo ukuthi amabandla ezombangazi angabi angangena angabi khona kulotsheni kwesekelo sombuso esitsha yikho ke sithi hathi manqabe bona ukuthi bona bayahluphana bayenza asukabahambe ekhethweni olukhululekileyo ukhethe ozaphuma enguye ozaba lohulumende ngibona nguye ozabusa esingayithi i-government hatshi ukubadlalisa isikhathi zezizalwane zezimbabwe besithi ngaphalobisisekelo ngapha bayadlala ngapha bayenzani hhayi asilaso isikhathi sona leso banqabe bonto okwesisekelo sebehlulekile ngoba bavelehathi ukuthi khona bangabakhona akuphumi lutho kabatshiyane nokwesisekelo baye ekhethweni apho zizaandi kathesi azitsho ukuthi sesifuna ukuthi likhethe kube nohulumende omunye akhona uhulumende omanyana.
Inhlanganiso yakho khankasela ukuthi kungemukelwa ugwalo lwe-draft constitution lolo kuyini eselikwenza kathesi ngohlelo lwenu?
Ezikwenzayo kathi ukuthi sisangena engathi amalunga enhlanganiso ye-National Constitutional Assembly sibonisana lesikusola ngokumba okwenze ukunotshwa kwesekelo sombuso selizwe esingayithi yiprocess kathesi ke i-draft siphumile sesibonisana njalo ngomutho okhona ku-draft constitution esingayithi ngesilungu yi-content yikho-ke konke lokhu siyakwala sithi emalungeni ethu hathi thina siyala lokhu siyala amayenzeko ukubhalwa okwayenziwa isisekelo sombuso njalo ke siyala okumumethwe isisekelo sombuso esitsha yikho ke sinomkhankaso wethu we-vote no.